ndaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 Mfufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sehlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF.
U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezimantofontofu. Ngabe singaphansi kwama-sanctions, ngabe kahambe ngobuntofuntofu loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo ngabasoze baye emsebenzini lamhlanje kusasa langolwesine ngoba kabalamali.
Thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokho abakukwalifayo. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokujo kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba eUnited Nations, iKhansili yalenhlanganiso iSecurity Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Incitshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo elezanu PF affect ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso iUnited Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayibusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe eye-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibuye njalo zenqabele amazwe alenhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza zamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi usasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela yokuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi wona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-Blue Roof ngabe vele kayikho. U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamchina elezinto ezomantofontofo ngabe singaphansi kwama sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofo lobahamba ngabe imihla nemihla
imelika layo ngenye ethulela izimbabwe ezijeziso zomnotho ezifana leze EU ngo 2003 Lazoge bezilokhu zivuselelwa kanti ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka nyakenye imelika yethule olunye ohlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona ukufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution it will
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo 2013
of the debt that Zimbabwe has to those organizations
ingcitshi kwezomusazwe zitho kufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza ukuthi ngisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla ngaka ekhanda Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla kusasa langolwesine ngoba kabala mali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemandebeleni umnumzana Neva Nyahunzi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Ubabalisi sithi thina lapha abahlala khona lapha abasebenzela khona thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakuqualify nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngikhaya because okuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi ukuthi khona uhambe nempahla ezingawatshwanga vele akuyenzi so siyacela sibili kubabalisi ukuthi khona nxa ningakwalisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu
bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye
vele ukuhlukuluzwa ngethi sikujwayele andivele siyabona ukuthi bona vele ukuhlukuluzwa lokho vele already sokuqalisile because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yabalisi akumele kube ukuthi bona ama headmasters bathathe amabizo bahambise kuma district schools inspectors because ama district offices vele balamabizo ama teachers abafundisa each and every school okumele bakwenze kuphela ukubuza ukuthi bona ababalisi abaqhanisile ukubuya emsebenzini namhla bangaki yakhe kuphela bengabuze amabizo bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulokuhlukuluzwa kwabalizi so ukusikuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already uminister uzihambe zihambe is already say started saying ukuthi la incapacitation is not legal and yet incapacitation is an organization it's not about illegality yangkhona it is actually an economic term and ukuthi kona izinto azimanga kudle vele angikwanisi umuntu engathi kona angila nyawo angikwanisi ukuhamba awuyele ukuthi hayi kumele uhambe kuphela because thina sitiyo kumele uhambe
kuhulumende ungathanda ukuthini
kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakhathesi bayasifosa ukuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council i-Apex Council vele sishangene labantu abaningi abaningi bangikhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalizi ukuthi ihlupha yokuyini
Lo ke ngumnumzana Nevanya Unzwi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye Progressive Teachers Union IPTUZ enyakatho eMandebeleni ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 esewange
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ugatsha olubona ngezenhle olwe National Park luthi solukufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu ewange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo weZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho ewange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezulu kwamachumi amane i45,000. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lommeli wewange Central edalele eParliamente umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezisibuhlungu kodwa singakhona ukuthi ewange kuyachitha kakhulu izakhamuzi zewange zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwe onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini kumele kube le ndlela lapha iwange National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi si-make ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawe zenze zibe yikudla kwezakhamizi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abaningi ewange babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala
ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini
ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu so kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise
Kulabanye abathi ukukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi usuke wakuzwa yini khonoko
Udaba lakhona angaluzwa kakhulu kodwa engikwazi ukuthi thina njengezakhamuzi ewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicube ngoludaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuvula imigodi so thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthi indaba le sokumele sithi enough is enough sizazama ukusebenza ndawonye ukuthi igugulele lamalahle lokunye okunjalo lezi benyamazana thina njengabantu bewange lathi sibe nakho ukubenefita
Alo ke ngumnumzana Daniel Molokele ongummeli wewange Central edale leParliamente engoMDC kolunye njalo udaba olohlukileyo uMolokele utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethwani ndaba ngokwala ukuhlawula abameli beMDC edalele parliamente iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe iState of the Nation address ekuqaleni kwayona le inyanga. Amalunga ebandla leli aphuma edalele parliamente esithi ayengasoze alalele uMnangagwa ekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agqekeze komunye umuzi eKhwekhwe bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bebane bededelana. Kulababili ababotshiweyo kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba leTimes Live lithi ibandla le-ANC lethesa obengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla le-DA umlando wokuchaphaza imali kamanisipala wedolobho leJohannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Likhumbule ke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki, siyacela balaleli.
Ya, mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu, kodwa sibe sizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokho okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile ye ikozawunikwa khona abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumeli kakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunubhidi yekhezi laphana, abantu bayashandiriswa laphana kunzima la khathesi ngikhuluma abantu bashiswa amalanga everyday besiyashandiriswa kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So kodwa umumbu lowo ngokuthi sungowebusiness noma ngowegovernment yokuthi siza abantu.
Sanibonani basakazi bakithi, siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbalele yami, ngiyacela sibili. Ngilokuthokoza okukhulu okuyenzwe yi-MRP. Sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo esibhedlela sempilo namhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bakamthwakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi kuthungulula uyakwazi iNdebele asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje vulana amehlo. Umdlwane nqedi kuthungulule uyavula amehlo ubone umhlaba. Vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyenze impilo yayiqalisa ngo-1980. Yikho yonke indawo khona kwele kubona impilo, abanye benu lalingakazalwa lingacabanga ukuthi kusempilo wodwa esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livule amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lisiye emazweni. Kelihlakaniphi, selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolade lukhulunywa ukuthi isikhathi asimvumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-200 97 angawesishweneni kuphela lamathathu amaNdebele bathola ischolarship lanxa ngiyazi ukuthi ischolarship mhlawumbe kungaba ngama tax imali eziphuma ama tax abantu lanxa uhulumende sebahambisile bayemazweni akula into esingayenza asibikeleni bahambe kodwa nxa ngifite sivulela amehlo labo manesi nxa bevelani kungabi lintsholo yedwa ezaqhatsha komthwakazi babaqhatshe njengokubathatha kwabo besiya babafundisa kungabi lintsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi bese ngicela lina basakazi ukuthi ke lingibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ukudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kanti ama-sanction mhlawumbe kangizwisisi akele wachasise ngesindebeleni ke sizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavuse ilizwe
ngisho ngale nto la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezalo abantu bezalo abantu laba kade behlukumeza ilungelo labantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje la bantu kusho ukuthi bayafana vele la bona abade bephula ilungelo labantu you cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu uthi hayi ngicela ukuthi akhulule it's just as good as a devil kobona the devils kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebotshwa pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu why bengafuna ukubotshwa kumele bathandazele ukuthi babe free they must face the law ukhona umthetho bangabobani kade bona it's embarrassing really uthiwa othi siyotoyitela ukuthi la bade belungele bephula ilungelo labantu are they normal banormal bona abantu nje
kanizani bonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
abantu bakithi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya hayi mara lo mnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lo mnankagwa lona kodwa bazayalela ezikhundleni kuze kube nini usho ukuthi ule ngqondo yokuthi khona aze acine esifa esele 95 njengomgabi oyalele ezikhundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje uma kuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhle hayi laba bantu beza ama-leader ezanuphefu akazami ukuhlanganisa amakhanda phela lapha akusiki ukuthi khona kulwabani abantu yibo asebethwele nzima uzulu ngiwo osekuhluphekeni ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-press control bengawanaki nje angithi yibo abakwenzayo izanuphefu phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumela laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo
yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imilayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imilayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zezizalwane zakho leSudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. Uhulumende welemelika uthi ibutho lakhe eselisuka kwele Syria lizachiya amasocha ambalwa azasala elinde amafatshi amafutha ezimota ewavikela kubahlamuki be-Islamic State. Kwezemelika kudaba lwemizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni, amalunga ebandla lama-Democrats awedale lephalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula lolu daba umnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza lomongameli wakwele Ukraine osokuyilo udaba osolubangele ukucuthungulwa kukaTrump.
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabi ikhatshana angathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuntu leyaphaphatheka sondela eduze ekhekhele enhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ukunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqande ngiqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come stanabana come ntombazana come stanabana Comento Maza, come sta la pana, comento Mazana, come sta la pana.
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenza kwela umthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe ngunowa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansi kabule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazivike ntombi mina ke uthi nikwekele ikwenzelani ke khona okunye akuthanda ikolokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome siphalaphala ngiqome ntombazana ngeziqanje ziye khona lekini. Hayi ingoma emnandi kakhulu ingoma kalikhwa isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngo-7:30 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande.